siyabona udaba lolu oluhambisana kumthetho wandaba iZimbabwe isala ukubhadala ngibona njengani ukuthi umotshele isikhathi njalo siqedele imali eningi kakhulu ngoba ungakhangelisa uzabona ukuthi ulokungavumelani kumbe ungazwanani okukhona so ngokubona kwami aloba iZimbabwe yahlala phansi nabanye abaxabana le Zimbabwe kundaba le eyomhlabathi babonisa nokuthi ungenziwa njani ukuthi singasebenzisi umthethwandaba ngoba umthethwandaba ikakhulu ama-international settlements lawa aqeda isikhathi le mali futhi
sibona lapha abe-opposition belokhu besithi bona abamukele ukuphume kukhetho isikhathi eside lesi esisithathayo siku election mode ubona sengani kuza kwenza njani amabhizimusi elizwe
ngokubona kwami isikhathi lesi eside ku-election mode siyaphazamisa kumbe siyaphambanisa ukusebenza okwamabhizinisi ngoba uzananzela ukuthi amabhizinisi baye befuna ukuthi babekwazi ukuthi elakusasa limi kanjani baye befuna ukuthi babekwazi ukuthi i-economy imi kanjani baye befuna ukuthi babekwazi ukuthi izinto zi-stable okunjani uze lawo bakwanise ukuthi bazisebenzele njalo ba-produce okufunakalayo so ukuthi khathesi silokungabi sure esilakho ukuthi sizahamba kanjani kwenza ukuthi umsebenzi wamabhizinisi ungahambi kahle njalo labo bahlale betshayiwa luvalo ukuthi ungavuka udlakela njengoba sikwazi ukuthi imbali yeZimbabwe ngeyokuthi nxa ama-election engaphela kuyaba lohlakela.